soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla zibu-28 Mpandula 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano wesiphangiphangi womanyano we-SADC owenzwe izolo ubelokho ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Umkhokheli webandla le-MRP, uMnumzana Mqondisi Moyo, uthi elokho enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni.
Awu, angithi sikhule nje sidlala amadobhe. Amajaha lawa eliwabone ephuma ku-press conference esithi sedissolve i-National Executive Committee engiyikhokhelayo, awashiyananga njengalabana abantu esingathi abakholisanga ukudlala e-crash.
Isikhulumeli salabo abathi sebexothe umoyo, uMnumzana Mbonisi Gumbo, uthi umoyo wehluleke ukukhokhela ngalokho sokumele kukhethwe umkhokheli omutsha.
Ube ngupresident we-MRP for 10 years, so okwakadesi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlanguye president. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku lamalanga kuzove kukhanye kuye ukuthi hhayi akusenguye ophethe.
Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuthi iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lwegugurawundi.
Ungakhumbula ubaba lophetilizwe wathi hlangene lezi nduna kulezi nto ezingu-2 azitshoyo, wathi uzazincedisa ngokuzirisosa, kuzaba ne-risosi. But singahlala sikhangele, akulalutho eseziluphiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umhlangano wesiphangiphangi womanyano we-SADC owenzwe izolo ube ulokhe ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku. Lo mhlangano obukhangelelwe ukuphatha indaba ezimbalwa ezigoqela udaba lokhetho lweZimbabwe lodaba lwempi yakwele-DRC. Abebandla le-CCC bebekhangelele ukuzwa ukuthi SADC izacebisa na uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho kakutsha, ngoba abahlola lolukhetho bephansi kwenhlanganiso ye-SADC bathi aluqutshwanga ngemfanelo lolukhetho. Umkhokheli webandla le-MRP, uMnumzana Mqondisi Moyo, uthi elokhe enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni ngokwehluleka ukukhokhela. Ngomvulo, amalunga la ayenze umhlangano lentatheli zindaba bazisa ukuba umoyo useqotshiwe esikhundleni. Kodwa sixoxe lo moyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba walandula.
Awu, angithi sikhule nje sidlala amadobhe. Amajaha lawa eliwabone ephuma ku-press conference esithi sedissolve i-National Executive Committee engiyikhokhelayo, awashiyananga njengalabana abantu esingathi abakholisanga ukudlala e-crash. Ngizaphendula linkulumo ngikhangele incwadi ekamhla ka-30 July 2023 eyabhalwa uMbonisi Gumbo eyibhalela i-NEC. Uthena yena kuyangimangalisa ukuthi umdenda ofana nayo abahlale bonke kupanel bepresent ukuthi sebesidissolvile. Umugqa wencwadi yakhe ka-30 July 2023 uthi, "I want you to know that umdenda asomfana wami and I personally told him that I wasn't comfortable with him." Meaning ukuthi yena uMbonisi, njengoba esithi ukuthi ungumuntu okhuluma lami privately, wayechila ukuthi kasuthiseki ngomdenda. So ke umbuzo umuzi wami wokuqala engawubisela kubo sebehlale phansi bakhokhasa ba-trust resolver uqale nini ukuthemba lo mdenda athi kimi ngamthembi njalo incwadi nansi yakufakaza okwesibili kusemncwadi efana nayo uthi secondly I am not in MRP groups so umbuzo wami uyaqhubeka usithi nxa yena esithi usidissolvile usidissolve ngubani ngoba kugwalo engilubalayo uyasho ukuthi yena kasolutho ku-MRP kanti nxa esayina le ncwadi uthi Elder Gumbo signing out njengoba nishile ukuthi abantu babengakholisanga ukudlala ecrash asikwazi thina ukuthi umbonisi ngu-elder we-MRP ngoba sikhumbuli ngelinye ilanga kusiba le ndlela okuthiwa unikwa ngayo ubukhokheli bokuthi abe ngowama-elder so sifisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi umbonisi Gumbo asomuntu ongamethemba ngoba kalaqiniso and ngokunjalo wazichazela lapho ukuthi kasomuntu ku-MRP so usidissolve kungobani engubani akusethusi ke thina lokho
manje ungasitshela ukuthi njengebandla kuyini elikwenzayo
thina njengebandla kasethuswa ngumlilo wamaphepha kumbe ngumnyama ongelampisi bazathi sesehlulekile thina njenge-leadership ngaliphi angazi kumbe baphila kuphi umhlaba abangafuna ukusikompare ngama-elections eZimbabwe aranwa yi-ZEC bese besithi sehlulekile okokuqala sifisa abantu babekwazi ukuthi MRP njengebandla elingela donor elinganikwa imali ngama-western countries njengabo-CCC labo-ZANU-PF singabantu abangela ama-resource akula ndlela esasingaperforma ngayo ama-miracles kuma-elections lawa ngoba yena umbonisi Gumbo uyakwazi ukuthi lokho i-MRP yaqalisayo ayikaze iyibe le-sponsor so ngokunjalo lo nyaka njengoba i-ZEC khona ivele ZANU-PF bakhuphukisa ama-nominations ama-MPs aya ku-$1,000 bebecabanga ukuthi imali engaka sizoyithatha ngaphi njalo okunye mfisa abantu babekwazi ukuthi i-National Executive Committee isebenza ngama-reports avela kuma-provinces ethu wonke akula report i-NEC eyake yayithola eyayisiba ngumkhombandlela okuthi ngohlelo lwama-elections baplane njani njalo nxa bethanda iqiniso bazachazela abantu ukuthi sililona kanye ibandla mina njengo-president we-party kanye le-National Executive Committee esingazange saba imphozela ama-candidates wonke abawafakayo angu-72 ama-councillors langu-3 ama-MPs avela kibo as provincial structures thina kwethu sasekela khona lokhu akade bekwenzile
lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi sixoxele esikhulumeli salabo abathi sebexotshe umoyo umnumzana Mbonisi Gumbo yena othi umoyo uyazikhohlisa ukuthi elokhe ekhokhela ibandla le-MRP
siyananzelela ukuthi ube ngu-president we-MRP for 10 years so okwakadesi kunzima ukuthi akholwe ukuthi kahlanguye president kodwa-ke ngicabanga ukuthi ngokuhamba kwensuku lamalanga kuzove kukhanye kuye ukuthi hhayi akusanguye ophethe simnikele ithuba lakhe samsapota sayenza konke okusezenzeni ukuthi ubukhokheli bakhe bube ngcono kodwa-ke wehlulekile ukwenza into akufanele ukuthi azenze wayigcina e-abhuza thina e-abhuza amalunga ebandla abanye baxotsha esenza ungazathi i-MRP ngeyakhe MRP unkulunkulu wayo so-ke thina njengamalunga sakubona kufanele ukuthi simise umsebenzi simise ukuba ngumongameli webandla lemiqhakazi Republic Party and leyo decision isekelwa ngamalunga ebandla se-Ireland isekelwa ngamalunga ebandla se-United Kingdom sekelwa ngamalunga ebandla se-South Africa sekelwa ngamalunga ebandla akhonapha komqhakazi kuwo wonke amaprovinsi kunye lasekotswana balutho kabantu abamilaye sikhuluma sibenze nje okwenza ukuthi athi ele executive kodwa azithole kunguye okhuluma emanyuziphepheni kunguye okhuluma ku-Studio 7 waye bengamkhulumela o-chairman bakhe labo-secretary ko-information okwenza ukuthi abazikhulumela yikho okubonisayo ukuthi kasanguye ophethe ngoba isikhathi sonke ngesikhathi sisamthanda kunguye osikhokhelayo bekuyithi besimkhulumela bengasikho.
Lisebenzise indlela bani yokuthi limise ngoba isisekelo sombuso webandla sithini linqaka ukuthi selifike kudaba olunje.
Okokuqala yena ube ngumongameli in 2014 lapho saba khona le Congress mhla ka 11 January 2014 kuzofika namuhla. Isisekelo sebandla sikuvuma ukuthi abe ngupresident for 10 years kungayiwanga kuCongress. So okokuqala uvevele esephula yena umthetho. Okwesibili ibandla lethu linikeza amalunga alo amandla ukuthi amalunga athathe izinqumo and amalunga asethethe isinqumo sokuthi bazakhetha kutsha ubukhokhelo obuzosibambela until next year lapho kuzoba khona Congress.
Enye inkokheli evumelana lenyathelo lelithetheyo leli ebiku-executive kamoyo ngobani?
Okunye engingakusho ukuthi mina ngokwami ngingumbani bengikhona kwe-executive leyo kodwa yena umoyo sowaxotha amalunga amaningi awenational executive ubengela vice president lokho wasiyasipenda umangulube akakaze ariplace lokho wasiyasipenda ubaba uNdebele akakaza iplace ubaba uNdebele obekade khona waresigna ubengasekho ukuba national chairperson. So ama-decisions amaningi ubezithathela yena yedwa obekade ngu-secretary general uMamgulu ubekhona ku-press conference ube-attendile umhlangano.
So ngeyedwa oku-executive obekhona
ayikho kanti i-executive yakhona angithi abantu bakhona basegoye sekuvele ubengasezi babekhona phela press conference kobulade bona besegoye kodwa lokho akuthi bahambisana lalokho okwenziwa ngumoya abahambisani lakho.
Lo ke ngumnumzana Mboni Sigumbo isiphatha amandla sebandla le-MRP. Inhlanganiso ye-ibheji likaZulu ithi ukukhulumisana kwayo loZulu wesigaba seMandebeleni sokuveze ukuba iningi alithembi ukuba uhlelo lukahulumende luzalungisisa udaba lwegugurawundi ngoba lanamuhla izinduna ezikhokhela lolu hlelo azikabonakali ezigabeni eziningi. Umongameli Emmerson Mnangagwa wapha izinduna umlando wokukhulumisana loZulu weMatabeleland ngalolu daba ngenjongo yokuthi lulungisizwe njalo kuhlawulwe labo abathintwa yilumbhuqazwe. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ese ibhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi abaningi abasuthiseki ngalolu hlelo.
Udaba lwegugurawundi eqinisweni yindaba eyakhulunywayo kodwa akukho okukodwa okubambekayo. Ungakhumbula ubaba lophethilizwe wathi hlangene lezi nduna kulezinto ezingu-2 azitshoyo wathi uzazincedisa ngokuzirisosa kuzaba le risosi. But singahlala sikhangele akulalutho eseziluphiwe kungakabi lokhetho kube lama trainings but akukho okubambekayo esingathi sokwenziwa. Okwesibili kwakuthiwe kwangu-2020 kumbe 2021 angisakhumbuli kodwa kuhlanganeni kwakhe lezinduna estate house wayethe yena abantu ababulawa ngumbhuqazwe ababesebenza kunye lalabo abacatshiswayo ngumbhuqazwe ababesebenza bazanikezwa ama-pensions kungakhethelekile ukuthini umuntu wathi ngaleso sikhathi ecatshiswa wayele mnyaka emingaki mbeni esifa wayele mnyaka emingaki kodwa eqinisweni ma uhlezi namhlanje akulalutho ngisho lolulodwa akulamuntu loyedwa osinikwe any compensation akusela lamuntu osekhuluma ngakho kumbeni sebakhohlwa phela okuningi ungakhangela babe kukhuluma bengibeni bazama ukujabulisa abantu kodwa bengazimiselanga ukwenza lutho.
Izinduna eziyizo ezikhokhela uhlelo lokulungisisa udaba lwegugurawundi nxa liyake likhulume lazo zithi sezingaphi ngalolu daba?
Izinduna sixoxa lazo ngikhuluma lazo njalo nje lazo ngoba isizo phela ezathi ukuthi zizakhompaseta abantu ababulalayo yibabavuyayo batshele izinduna ukuthini sizibatshele ukuthi kulabantu abafa besemsebenzini kulabantu so bona omabulala yibabanikeza izithembiso. So ngemva kwalokho izinduna isizo zizahamba ziyefoqa induna kufuze zitshele ukuthi hayi sile bhajethi engaka elingayinika abantu kumbeni izinduna kuhamba manje compile list but uma zona ndisebenza ngani ngiloko nje bezikuthunywe so uma kuzingakathunywa akukho ezingakwenza namhlanje bengizibuza ngakho sibili ukuthi lisakhumbula lokho ziyavumelana lakho khonoko kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma bulala phela onguyo bathumayo ethi madoda sengivaka imali engaka hamba nje etshela abantu ukuthi sizabe sibanika kanje kodwa uma kungavelanga kuye bona zanti ziyamesaba phela ophetheyo so kunzima ukuthi namhlanje zehlala laye zithi lethi imali liyana yena nguyokuzithi yena abe nguyotsho ukuthi kumi njani.
Lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhethu likaZulu. Umkhokheli wezinduna umnumzana Mthane Khumalo ubengabambeki ecingweni. Umdwebi njalo engumgcini sihlalo wabenza imisebenzi yokuthokozisa uZulu iVisual Arts Association of Bulawayo umnumzana Owen Ncube ukhala ngokwethulwa kwemisebenzi yakhe ebisibukiswa eBulawayo National Gallery ngesikhathi kulomcimbi weIntwasa Arts Festival oqale izolo usiyaphela ngomgcibelo ethi yikwephula amalungelo akhe. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ayisikho kwakuqala ukuthi kube nokufuthelana phakathi kukamaseko nabasembusweni ngomnyaka ka-2012 wabotshwa kulandela ukuphanyeka ayekudwebile okwakumayelana lombhuqazo yogugura hundi. Ukufuthelana okufanayo sekuqhamuke njalo kulandela ukwaliswa kwakhe ukubukisa akudwebileyo okumayelana lokhetho olulempumela ephikiswa ngamabandla aphikisayo okugoqela abe-Citizens Coalition for Change. Umaseko uthi utshelwe ngabaqondisi beBulawayo National Gallery ukuba akhiphe imifanekiso efika phose ichumi lasikhombisa abeyibukisa kuleyo ndawo kulungiselelwa umbukiso omkhulu kusasa owe-Intwasa Festival. Umaseko uchasisa kabanzi ngokwenzakale eBulawayo National Gallery.
Njoba lapho sibukisa khona indawo kahulumeni kwenzakele ukuthi mina ngenza imisebenzi. Imisebenzi leyo kuwele usizi ngoba asisahlelelisanga ukuthi ngiyibukise bese ngiyifakile kwa-Jehova sibili amalanga athile ngoba simelele ukuthi umbukiso wethu uvule mhlaka-28 ngeThursday. Manje sebenjeni legalari lapho ukuthi imisebenzi leyo kumele uyikhiphe ngoba ile politiki.
Umqondisi weBulawayo National Gallery uNkosazana Silenkosi Moyo akathandanga ukukhuluma ngokuvinjwa kwemisebenzi kamaseko. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi ngazi lutho ngodaba lolu.
I'm not aware of those allegations. Have you spoken to Abed Nico, Inspector Nguye, the provincial spokesman for Bulawayo? Yeah, akhuluma la, maybe he's got the facts, I mean I don't have the facts.
Umaseko wavalelwa enkambeni yamapholisa okwamalanga amane ngomnyaka ka-2012 kulandela ukubukisa kwakhe imifanekiso eyayiveza indlela abantu ababulawa ngayo ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Inhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace nezinye zathi kwabulawa abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 enkabazwe lasezabelweni zemathebeleleni ngesikhathi sombhuqazo wegugura hundi. Uhulumende kaMgabe lomongameli Emmerson Mnangagwa bazama ukukhuluma ngodaba lolu kodwa kukhanya kusasekhatshana ukuba uZulu avumelane ngendlela okumele luphathwe ngayo. Kusenjalo umqoqo weIntwasa Art Festival umnumzana Nkululeko Nkala uthi usuvuselelwa umbukiso weIntwasa Art Festival oke waphanjaniswa yi-COVID-19.
IntwasaArts Festival kuBulawayo izabe isenzakala khonapha kuBulawayo kusukela namhlanje mhlaka 26 ize yaphela mhlaka 30. Ithimu yethu yalonyaka Imagine It, Experience It, okungangokuthi sithi ebantwini iminyaka le emibili emithathu edlulileyo siye sangathi ukuthakazelwa ngomkhuhlane we-COVID.
Umnumzana Buthelezwe Nyathi osebenza esigodleni seMelika eZimbabwe uthi uhulumende weMelika uyasekela ezamasiko nemidlalo nemisebenzi eminingi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo eNational Art Gallery, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp.
Njani siyayizindaba yebecabinet ekhethiweni elokhu ikhethwa izihlobo kufaka kwezikhundleni ukhetha abazala kuyafaka kwezikhundleni hhayi icabinet liyakhanya ukuthi ngiyamakhrupu bona bona abantu abahlala kucabinet indaba bengamkusheli ukuthi hawu ndoda kanti wathatha abantu abakho wafaka ezikhundleni abazala bakho wafaka ezikhundleni kuhamba njani waye ungacabangela abanye abantu loba ungasasikhethelanga ukuthi ngapha emahlepleni kodwa khona ngapho kini phela abantu nakubaningi abafuna umsebenzi kuba vele abantu basemahlepleni siyakwa kuthi abazoni kodwa khona ngapho kini phela awuboni ubuntu ukuthi lawo awufuni kudla wedwa hambo thatha abantu abakho nika abafazi bakama amadegree amapeki hayi baba saceda usihlonipe manje saceda usihlomo sabasiza zezimbabwe kambe usuku wakubona ngapho ukuthi umuntu azikhethela abantu abakhe efake ezikhundleni hayi la madegree lawo kuthi abala amadegree amadegree okuthengwa lawo vela nti baphila ngamadegree okuthengwa kona ngathi
sidi-seven salibonani balaleli laye wonke umuntu okuleli khasi hayi bantu sikhathele izanet izane njengala direction into esingasayifuniyo nje eZimbabwe yigama elithi zano asisabafuni izano leqembu lakhe lonke labalandela umnangagwa iziyelele iziyelele siyile abantu bakithi esindebeleni sihlupheka kangako manje sisemazweni siyahlupheka kodwa bona basavotela umnangagwa abasizwele abazali bethu sengani nje into okuthiwa zano yiyo engaphumi iphele kulelazwe iphume nje izano asisayifuni ngoba yila direction ayila ngqubekela phambili yasukumeza kakhulu manje umnangagwa sekuthethe icabinethi wafaka abazukulu bakhe abantu bakhe abazawakhe sokusemzini wakhe phela lapha akuse icabinethi kalizwe lonke minzalo yonke yasezimbabwe sokungumuzi wakhe asikhathele laba abantu
studio 7 ithona njani okhulumayo ngumelusi dube bengicela kustudio 7 nxa kuyangizwa nalo ndoda wathi ngupanka naye ngipanka naye java lo kuthiwa ngumprofiti wamanga kayekele ukudlala ngonkulunkulu ayekele ukuqamba amanga ngoprezidenti wethu kayekele ukudlala ngonkulunkulu loo ndoda
sanibonani studio 7 labalalela abahle ngizolapha kukhuluma ngezitabane nabafazi abasithanayo madoda lawo njalo hayi ayikho into enjalo angibonde ukuthi unkulunkulu into enjenganale engayithokozile ngayijabulele le nto enjengale amela ngivuma kale elizweni pho sonke masingathi asithethe nabafazi ukuthi umfazi lathi ndoda kungaba yini ngoba ibhayibheli sizalanani lande kazalana njani umuntu engakhula ma ungumfazi kumele uhambe oyenda kowesilisa silisa lakwesifazane ngokunjalo mase bethathana bona bodwa abafazi osumfazi lathi ndoda sokuyini sokuyini lokhu amela ngurhulumente ayevumeki njalo njalo laba abasekhenda into enjenganaleyo ayi angazi makhanda abo basuke becabange njani ngoba le nto ayikhondli ayilunganga ngoba lona ibhayibheli ithi zalanani lande kophuma njani abantwana kuyazalwa njani mase sithathana sothathi nabafazi madoda lawo wodwa hayi le nto yobukhuluma endaba langa ayivumeli njalo ngisize ngalaba abakhanya beyithokozela ngimsizi labo 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 bantu abakhanya labo bethokoza uze umntu esiyamini ndithanda amankazana la yenkazana yho yidimoni leli lento lidimoni namela abe livumele nasisa le odi yami yefika endleleni zabo lezo zitabane lezi yidimoni lelo
Eh sanibonani basakazi bakaCG7 ngali njani lonke hayi mina nokudana ngalo ndoda okuthiwa ngigawula lo ngiyamuzwa nje ethi yena inkomo ezincane amajongosi la kufanele ibotshwe lenkabi ezinkulu ukuze inkabi ezinkulu ziwafundise ukulima yazi ukuthi isaga sakhe lesi uyenza ingane uhlakaniphile engaboni ukuthi thina siyabona ngoba inkabi zakhe lezi ezinkulu okhala ngazo yizo inkabi esezibulele ibizwe yizo inkabi ezobusela yizo inkabi ezivele ezenza sihlala neganeni yizo inkabi ezenza abantu besela ezindaweni abanye bekuziwa zingwenya zinkabi zakhe zenza ezithiwe ezindala so lapha ufuna ukusitshela ukuthi lezi ezincane zingabazodwa zizantshintsha okokwenza ukuze abantu bephile kahle so ngcono zihlanganiswe lalezi ezindala ukuthi ezindala zizifundise ubusela ngoba ungahlanganisa inkomo ezingafohliwe zihlanganisele zifohlayo vele ziyafohla zidla amabeli abantu so lezi ezincane nje sezihlanganisele ezindala seziyafohla ziyidla umnotho wezimbabwe wonke ziwutsha ziwuthiye kungalalutho fundiswa ezinye ezinkabi ezindala ngazixothiwe zonke inkabi zinzindala nako kwasala inkabeza zilima ngomkabi nasala kona pa izo zifundishe futhi inkabi zimeze zilwele umnangakwa umnangakwa layo waba lisila layo vewa lisila futhi asiphele nzimezi bafa angazi ukuthi lakhe sizoza kube yini sithathe ilizwe lethu ilizwe lezwe ikhampani sibhekile
ma sisalibonani sisalibonani kustudio 7 okhulumayo ngu-J Moyo ngajabula le-audio ma ingafundwa siyabezwa abantu be-ZANU-PF lokhu abahlala bethuthi imisebenzi mningi thina siyiswela siyacela ukuthi abaseduzane labogawule labochuma bebalande emzini bemaketha khona wonke umuntu oyabe ngowe-ZANU-PF asihambeni siye kuthi sifuna umsebenzi sike sibone ukuthi bazosiqhatha yini angithi sebevotele sebehleli kodwa abantu bayahlupheka esingakufisiyo ukuthi wonke umuntu ephile ngokuthengisa sifuna ukuthi abantu basebenze phakameni ngobuningi sibalandeni abantu be-ZANU-PF esinikeza le misebenzi abayitsho ukuthi khona
sabingelela emsakazweni siyabonga studio seven ngiyithanda nje ukuphola kancane ukuthi abantu bezimbabwe bazohlala bebaleka ezimbabwe besiyafuna imisebenzi emazweni bekhale ngokuthi idola lezimbabwe liyagugudeka i-ZANU akulalutho oluzalunga ezimbabwe as long as kusaba ku-ZANU labo mnangagwa khona lapho abantu bezimbabwe akabephume lesi sombululo sokuthi kungenziwa iplani bani ukuthi i-ZANU-PF ikhitshwe embusweni kufakwe intando yeningi kuphela nje njengoba lokhu kungakatshintshi i-5 yezona leke yona zonke lezi nkinga besinazo izokuthi iminyaka yonke idlule abantu besifa indlala abantwana bengasafundi bebhema inyawophe abanye bedliwa zingwenya besiyabo South Africa akusuze kutshintshe zonke ezivele i-ZANU ingaphumanga embusweni into eqakathekileyo ukuthi ma uvuna kumele uzazi ukuthi uhluthwe yini uze laphi lokho okuhluphayo amazimbabweni umkhuhlane abanawo bahlukunyezwa i-ZANU as long as i-ZANU ingaphumanga izimbabwe izohlala isuphi so amazimbabwe azame ukuthola isombululo sokukhipha i-ZANU ngiyabonga
qum 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 kuyashelela iqiniso nje lihle bantu bakithi ngakhuluma naphambilini ukuthi ke ungabona umuntu kuthange ungabona umuntu ezekhetha aba ifamily yakhe izimza roundela ucabanga ukuthi yena ifamily yakhe yona uyithemba kungakanani so nango ke umnengwakwa uloke busy uzefake lo rasari yakhona lo naye umntana omzukulu wakhe uloke gcwalisa abantu laphana ku-cabinet yakhe ulokuzena ukabhila wagcine bulawa ngubani kanti ukabhila wagcine bulawa ngumntana akhe so iproblem engikhangeleyo ukuthi ungabona uzikosuba le short sighted ungasaboni ngakude ugcine usiba nenkinga ukuthi uthemba abafowenu uthemba abantu abakho ukuthi ukhohlwe ukuthi ukhethwe ngabantu kanti manje ukhulumelane ukuthi ukhethwe ngabantu wena usukhethe ifamily yakho so uhlupho nantu madoda asiluboneni hhayi kaqhubeke sezinto yakhe ngoba ilizwe selibiza yena umusa wenkosi uzambona siyabonga thank you
okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uJekeja othiwa ngu-Ishmael Chabalala owebubi usinde ngomusa wenkosi ngemva kokugwazwa ngomkhonto ekhanda owephukela kukhakhayi bebanga intombi odokotela besibhedlela sempilo koBulawayo benelise ukususa umkhonto lo ekhanda likaChabalala iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe obe ngunobhala wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ukuba ngumtshutshisi kahulumende u-attorney general lokhu ngokwakuqala ukuthi kube lo attorney general owesifazane isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umhlangano wesiphangiphangi omanyano wesadak owenzwe izolo ebulenjini ubulokhu ungekethuli impumela mayelana lokhetho lweZimbabwe izolo ebusuku umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhu enguye umkhokheli webandla lanxa kulamanye amalunga ebandla athi usesuswe esikhundleni Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama silazo njalo ngo fast 7 igama ngu Chris Gande.